isimo somnotho welizwe lokho siqhubeka sisiba sibi eZimbabwe malanga wonke kodwa lokhu akuphazamisanga umsebenzi wamabhanga abika ethole inzuzo enhle lonyaka. Amabhanga anjenge-POSB abika ukuthi athole inzuzo ephezu kwezigidi eziyisichiyagalombili kodwa lokhu akuvezwa liholo elitholwa yizisebenzi ngaphandle kokwenzelwa idili lokujabulela leyo nzuzo. Amalunga aweZimbabwe Allied Bankers Union ehlangene lezinye inhlanganiso atshengisele eBulawayo Athletics Club ngemva kokuba ibhanga le-POSB libike ngokuthola inzuzo yezigidi eziyisichiyagalombili zamadola kodwa lehluleka ukukhangela izikhalazo zezisebenzi zalo. Izisebenzi zitshengisele ukudana ngesiphatho salamabhanga njalo zithembise ukuqhubekela phambili ngalolo hlelo lokutshengisela. Umsekeli womkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi zamabhanga eyezibhawu, uNkosikazi Linda Phiri, uthi ukutshengisela lokhu bakwenze bebona ukuthi amabhanga amaningi athole inzuzo enkulu lonyaka kodwa akazange akubone kuqakathekile ukuchathekela isilinganiso esithile ebantwini abenze athola leyo nzuzo.
Ukutshengisela lokhu bekade sikwenza kumabhenki anjengase-POSB, IDBZ le-Agribank ngokokuthi amabhanga lawa adeclare ama-profits amaningi. Amabhanga lawa sedeclare ama-profits lawa basaniki izisebenzi izimali. Ungakhangela ama-working conditions ezisebenzi, abantu bayahlukumezwa emsebenzini, banqotshwa izimali, ama-working conditions angkhona bahambelani lemali enza amabhanga lawa.
UNkosikazi Phiri uqhubekele phambili ekhuluma ngokuphathwa kubi kwezisebenzi zesifazana emabhanga, zona ezihlukunyezwa ngokwecansi, ethi izisebenzi ezingomama azikhulumi ngoba zisesabela ukwelahlekelwa yimisebenzi.
Indaba leyi e-sexual harassment it's a cause of concern kakhulu ngoba yena lo umuntu ama-victims angikhona ayesaba ukukhuluma ephumele egcekeni ngoba babesaba ukuthi bengakhuluma bayakwazi ukuhlukumeza emsebenzini. So yindaba esigijima ngayo njengezibhawu yona le e-sexual harassment, sifuna ukuthi abantu baphumele egcekeni and sibancede ngoba we spend a lot of time emsebenzini. So nxa ukuthi uyahlukuluzwa emsebenzini wakho uzathola ukuthi ama-perpetrators angkhona they've been getting away with that.
Umkhokheli wenhlanganiso ye-Commercial Workers Union uNkosikazi Barbara Thanyanyiwa usola umdlalo owenzelwe izisebenzi libhanga le-POSB lingaqakathekisi inhlalakahle yazo.
Ukuthi ibhenki leyi yayingayenza njani umjaho lo okuthiwa yi-Sanran zona izisebenzi zabo izazo zilamba kunezinto eziningi ezenzakala e-PSB lapho esasitshengisela khona kulama indaba zobudlwangudlwangu ukudlwangulwa kwabesifazane esiyibiza sithi sexual abuse kule ndaba yokutshontshelwa kwezimali ezama-stakeholders abantu ababhenka e-PSB ngoba ibhenki leyi sizwa kuthiwa yayenza i-profit engange-8.1 million okungangokuthi ibhenki ze-non-profit making organization njalo siyakhathazeka ukuthi i-profit yonke ilwana engaka.
UNkosikazi Thanyanyiwa uqhubekele phambili esithi inhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization ilomthetho ewuhlelayo ozakhangela ukudlwengulwa kwabesifazana. Lomthetho uzamele ulandelwe ngamazwe wonke angamalunga e-ILO.
Kulomthetho olungiswayo obona nge-sexual harassment ngoba yinto kade lokho imbambathwa isenza engathiwa kayikho. Kodwa kathesi sokuzwa kuba nomthetho ozabamba amazwe wonke angaphansi kohlanganiso ethiwa yi-International Labour Organization esithemba ukuthi nxa sokulomthetho wona lowo uzayehla uye phansi uze uyefika kuma-companies aphansi. Ngakho thina sithi njengabomama asithabanga njalo siza kubekela phambili sisilwa sivanga wona la amalungelo abomama sivikela labo mama abadlawuzwayo emsebenzini.
Umnumzana Bongi Nkosi Shoko osebenza kwelinye lamabhanga uthi bona bakhangelele ukuphathwa kuhle labo njengezisebenzi eziletha inzuzo eningi emsebenzini.
Sikhangelele bathi ukuthi siphathe kuhle kahle emsebenzini ngoba sisebenza ngokukhathalela njalo sibalishwana. Impilo zethu sizichitha sisenza umsebenzi abantu abaningi sibalishwana, okusho ukuthi amabhanga kufanele lawo echatha isisebenzisanele kube yinto yokuthi sisebenzisanele, kungabiyi ukuthi umuntu oyedwa wenza umsebenzi wabantu abaningi. Njalo besiphathe ngendlela efaneleyo, iholo lethu lathi lifana nelo msebenzi esiwenzayo.
Ukungaphathwa kuhle kwezisebenzi kuyinto esivamile ngenxa yokungatholakali kwemisebenzi elizweni, njalo lokhu kubangela ukuhlukunyezwa ikakhulu kwabesifazana kwezocansi. Izisebenzi eziningi ezikhulume lentatheli izindaba yeStudio 7 zalile ukuthi zizwakale zikhuluma ngoba zisesabela umsebenzi wazo, njalo zitshengisela ukungathabi ngezehlakalo lezi. Amabhanga amaningi aqhatha abantu ngama-contract amafitshane esenzela ukuthi behlale bengahlalisekanga emsebenzini, okuyinto elethwa ukudlengulwa kwabesifazana ikakhulu abasakhulayo. Iholo labaningi bathi liphansi kakhulu nxa bekhangele ukuthi amabhanga la athola inzuzo engakanani, ngakho bathi bazakuya e-Reserve Bank ukuthi kwehliswe imali ezibhadalwa ngabantu abagcinisa imali zabo emabhanga nxa kusala ukuthi bekhuphulelwe iholo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.